Last time kwaba le lokuzeni yabo Clinton lo Trump wakhala o Clinton betha ama elections a rigiwe ncetswa yi labane o Trump abencetswa yi Russia khathethi njalo awakwakathethi kube ingcekeza ingcekeza simile phindwe kanengi ukuthethisana kwabo besiya khona pana ekhethweni besenzani le ndlela u Trump ayala ala ngayo ukuthi impumelelo leyi lokuzeni abaqale bona belungise abo ama electoral reforms ukuze bebe isibonelo esihle emhlabeni jikelele njengoba nabezithi yibo bakhokhelayo kweze democracy lapha abaqale bona kathesi ke bayangekile kakhulu okumangalisayo laba bantu ngokuthanda ukungenela izintweni zabanye kathesi ke abavume phela ukuthi ukhetho lwabo aluhambanga kuhle bona ngokwabo nxa kunjalo bona uTrump bona bazithi bazingcintshi labo Joe Biden abayibo abathatha izidera abaphuma egcekeni kathesi batsho ukuthi ingcekeza yabo le ephumileyo le bathini abasishiyeke kathesi lathi sisizenzele okwethu ngoba labo okwabo kulamabalabala kungcolile njengakhona okwabahlala besitshela ngakho thina okwethu ngokunjalo lapha mbona kulesifundo esithile esokuthi umuntu odliweyo ekhethweni uthi ekhethweni utshontshiwe umuntu wonke odliweyo ekhethweni uthi ukhethweni utshontshiwe so ngakho ngokunjalo abantu abadliweyo abe-opposition lapha bagijime besiya kibo kathesi angazithi bazagijima besiya ngapi
Isibone ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo ele ANC kwele South Africa bekuthaza uhulumende kaBiden ukuthi esule izijeziso ezetheswa ele Cuba yiMelika kanye lalezo ezafakelwa amalunga ezanuPF lithini ngalokho
Kuyajabulisa ukuthi iANC siyayibongela thina njengeZimbabwe ukuze inanzelele ukuthi ibonise laba bantu abasethulela izijeziso zenotho ikakhulu nxa sokulabo bantu abanjengabo Harris ukuthi babe bananzelele ukuthi thina njengeZimbabwe asidingi ukuthi sincindezelwe amanye amazwe anjengabo America njalo sesithembe yena abantu bona babangenile kodwa ke engani kuyangikhathaza nje ukuthi uBiden waba ngomunye wakhona siwasethulele izidera uBiden ungomunye wakhona ama-senators usenator ngalokho ngaleso sikhathi engusenator nguye walwisa ukuthi sithole izijeziso lezi so angazi ukuthi kwathi sikuzangezelela kumbe kuzadala omunye umehluko omunye othile but ngiyayibongela kakhulu i-ANC lokuthi ikhuthaze ukwesula kwezijeziso zenotho eZimbabwe ezethulwa yi-America kunye le-Cuba i-Cuba bakithi abake besixolele laba bantu kulathi sizimele singamazwe sizenzele okwethu okuqondane lathi ngokuzibusa okugcweleyo uncindezelo lolwabalalo lufana lelo uncindezelo lwana olwalukhona lwesigqili lwe-slave trade abalwenzayo abangasoze bexolelwe ngalo